yokubihamba kuhle kulomoya omuhle ofakwa ngumongameli omusha, umoya womanyano, umoya wokubambana ubona sisibe ndawonye esisebenzele umhlaba ephezanupeu sindawonye bene kunye lalabo abanye besebenzelana kanye nonkosikazi umission crasin gabe umongameli ufake egcekeni ukuthi bona a-a asibambane nabo kabafundiswe abantu into zihambe kuhle ngoba ibandla lifuna umuntu wonke bathi funa uwest kitana sixotshana njengabona uwakusenzekala kudala.
Ye masikhangela ke siyabona ukuthi labesifazane bafuna ukuthi omunye wabo angene abe ngumsekeli kamongameli. So luhlafuna njani udaba khonapho? Ngizokuthola sibili ludaba oluthizayo.
I-Congress ngokwayo iyo elamandla okulungisa zonke into zalezo lokuvumelana labo konke konobuku kuyabe kufuna ukuvunyelwana khonapho.
Ye kodwa nxa sesikhangela sibili baba Golide, ubona njani ke i-Congress leyi izanceda njani abantu bezimbabwe?
Izanceda kakhulu ngoba yabona into esikhona lapha yikuthi kona iZANU-PF ibandla elibusayo. So iZANU-PF yiyo eforma i-government futhi nxa iZANU-PF izidabukene isilwa kutsho ukuthi na even izinto zomkhonomi ziyama ngoba abantu baba besebebhizi beconcentrate amandla bekulweni lekuzivikeleni bese besekela umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe umkhonomi welizwe. So nxa i-Congress leyo ingafika esigabeni sokuthi sibabanise abantu bonke then it means ukuthi abantu bonke-ke i-energy yabo sebeyifocusa-ke ekuphumeleleni kwani komkhonomi weZimbabwe. So the very important step ihlandla eqade kakhulu sobele libanje kuhle kakhulu ukuze kube lo mayano nalowo kube lo moya okusebenza ndawonye nalowo oze kuthi kona ku-translate futhi kuhulumende ukuthi abantu basebenze bendawonye.
Ye siyabona njalo-ke abantu bathi njengoba lifuna ukuthi likhethe umongameli Mnangagwa ukuthi abe nguye phela ozancedisa kukhetho lukamongameli, bakhona bathi ha kungazani kakhetheki kangako bayasolasola pho-ke ungabatshelana abantu?
Abantu vele sengani bohlala besola umuntu vele nxa edaliwe kaninginingi ufuna ukuhlala esola kunanto enhle vela angayiboni senzakala kodwa mina ngibona ngani ba bekuyisikhathi sokuthi ngabe sike sinike umnumzana ubaba Mnangagwa ithuba i-chance ukuthi laye asebenze asiqhubele phambili siye phambili. So mna ngibona ngani ona abantu abanye bengene ngomoya okungasoli bengene ngomoya wokuthi asikhangeleni into sisiya phambili. Mina ngokubona kwami mna ngani uma umethe izinto ezimnandi uma umethe izinto ezingasivusa ngoba nokwani okwana sesiphuma from i-isolation sesingenja amazwe onke yinto eqhathe kakhulu kalena. So singakwenza khona kubana then we begin to be in the global family which means ukuthi sesiphila namazwe onke ingilani yayenembeliyo ngabo sebezizwanana kungasela kuthethisana every time laba sebhitheni sesingasathethisani anto bona yinto emnandi nana yinto evele idingakala kodwa besiyiswela besiyishoda isimile into yelana. So bonanta ngestep sonalesi kuphela asimsekeleni ubaba Mnangagwa.
Ye siyabona njalo kulabanye abathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lo mngakhe unkosikazi Grace Mugabe ngabasoze babe khona emhlanganweni lowo. Nxa usizwa abantu bekhuluma khonapho bathi ungabi khona kwabo kungabe kusoze kulufake ukhophi?
Akunasikhili uloven former president wethu ngiyabona ebephumile emalangeni adlule egizimele eSingapore kuyenza i-medical check-up yakhe akunanto embi yena kaxoshwa ngephathi lilonke lilongale phathi. Unkosikazi wake nguye owarekhemeriza hayi kaxoshwa kodwa yena ngikwakhe ubaba ulonke elilunga lephathi. So akunanto embi akunakulwa naye ubaba Mnangagwa unxa ucabanga ku-inaugural speech yakhe e-National Sports Stadium wakufaka mgceke ukubana umongameli ubaba ufoma umongameli ubaba Mugabe is umento wakhe mthina njengobaba wakhe. So akunanzondano akunakuxhophana khonapho.